Iqiniso khonokho sihlala sikutsho ukuthi iZanu PF iyesaba kunqotshwa kukhetho. Yikho ke kuzaba nzima ukuthi ke ibize ama-by-election. Yebo kambe iCOVID-19 ikhona. Kodwa amanye amazwe nanko phela aleli ndlela amamba ngakhona ukhetho. Ukhetho luyenziwa eZimbabwe kuphela, yikho lapho kwenziwa khona ukhetho. Hhayi kusobala ke kumgceke ukuthi iZanu PF iyesaba ukhetho. Okwesibili, isizathu esingenza ukuthi bangabizi ama-by-election, bafuna ukubonga abantu ababancedisayo ekuzameni ukuthi badilize MDC Alliance ebehlulekayo. Ke ithimu yabomunzola leyo ngoba phela anti yazinika-ke ukuba ngo-MP, yazinika ukuba ngo-councilor engaqedelwanga ngabantu. So besaba ukuthi-ke kungayiwa ekhethweni bazahle badliwe baphume ka-1. Yikho bafuna ukubanika-ke ithuba lokuthi babe sephalamenti-ke nge-back door kuze kufike u-2023. So esinye sesizathu-ke esenziwa iZanu PF enza ukuthi bangabizi-ke ama-by-election, bayesaba ukudliwa yisi siqokoqela lasendawo.
Baba ugawule kuthwale ngamagwala.
Hayi kodwa-ke singakhangelani ke zihlobo zami, sikhangeleni kuhle sibili, sibuyele emuva. IZANU PF vele ayikaze nje iluze ama-by-elections, ayizange ilahlekelwe kuma-by-elections. Ngitshela kuma-urban areas lapho i-MDC yayilokuze khona, kuya kuthi kungabuya ama-by-elections wakhangela njengeBulawayo, iZANU PF yawina ama-by-elections. Kwesaka ngitsho, but esikukhangeleyo ukuthi siphakathi komumo onzima odalwe ngumkhuhlane we-corona. Kumele sithi nxa sisenza izinto zethu senza ngokunanzelela. Asokwesaba ngitsho iZANU PF vele i-by-election ayiyesabi, i-by-election iwina kakhulu iZANU PF. Lokwana ukuthi omonzora basagcinakile ngale, mina mbona ngani ukwazoluqinisa ngoba kwakhona umonzora labona abangenayo be-proportional representation, abangene ngevoti hayi abakho. Ngokuyo abangene nge-proportional representation ku-both senate le nakuma-positions lana e-women quota. So labana abantu ngabantu ukuthi vele lanxa kuma kuyi-by-election kumbe kube lani ayakutshintshi lutho, bayahlala bekhona. So aso abantu abangasuswa i-election engabakhona, i-by-election engabakhona.
Uyamuzwa ubaba uGawule Ndlovu ukhuluma ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuthi yiwo ovimba ama-by-elections.
Umkhuhlane we-COVID-19 usuyinew normal. Asonto nje ezavuka kusasicitshile ingekho. Isiyinto esiyibona isiba khona, kungenzakala kuqalise i-4th wave. So kodwa-ke sokumele-ke kube lobuhlakanipha, kube uhlakanipha obukhulu, kube lobuciko obukhulu ukuthi singasebenza njani around umkhuhlane we-COVID-19, ngoba asomkhuhlane engawubona kuphela namhlanje. Sethi sibona amanye amazwe usatona akwenza njani, njengoba iZambia isekhethweni sikhuluma kanje, amanye amazwe ayenzile ukhetho sikhuluma kanje. Kungenziwa njani ukuthi abantu bavikeleke? Road map bani ekhona enziwa yibandla leZanu PF ukhanya lwezokhetho? Ukhanya kuna road map ekhona. I-road map ayenziwa yizeki bayithatha bayidabula bayilahlela kathana kabezanu PF bathi akumelanga i-announce amadesi. Ababe le-road map batho ukuthi ayikhangelela ukuthi ngesikhathi esinjekuzaba nje lakhonokho abakwenza kwezinye inhlelo bamembezele kuthange ukuthi hatshi ama-church abantu abavaccinethwe sebangangena izinkonzo abayenze lokho sebangenza lokho kule road map. Kanti sekulungiselela ukuvula kwezikolo kule road map yakhona. Eyokhetho bavele bathule nje, ungavele ukhuluma ngokhetho batho bathi COVID-19. Ukhuluma ngokhetho nje COVID-19, yikho-ke hhayi isiviko nje sebevika ngayo COVID-19. COVID-19 kodwa kasonto esikhangelele ukuthi ingavuka iphelele kusasa, okuthi ukuthi phela kuzakwana iminyaka elithumi mbe ngamathumi amabili ezayo kungela khetho ngenxa yokuthi kule COVID-19 na.
Baba uGawule nanso kuthiwa amanye amazwe ayalwenza ukhetho ukungabi lokumemetheka kakhulu kwalumkhuhlane. Sibonile oMalawi, namhlanje sokuyiZambia, eZimbabwe kwehlulana.
Ye, kodwa phela sivumeni ukuthi lanxa kunjalo izindawo imimango le iyachiyana. Ingathi thina sihlutshwa nje ukuthi sagelene umumo we-South Africa yikosishayayo kakhulu, ngoba lapho kuzalele khona loku kuyinto njalo thina sidlelana kakhulu ne-South Africa lokuhambelana kakhulu ne-South Africa njengoba abantu bakithi abaningi bekhona ngayo. Ngokunjalo thina okwakathesi eZimbabwe umumothi kodwa mubi. Khathesi kunje sisahlekelwe ngu-MP wethu nopetoleto south i-COVID yonke naleyo. Akumelanga sidelele sithi thina i-COVID ikhona, abantu bagula baninika abantu esibalahlileyo lapha, abalahliwe lapha imali abatshonekile lapha ngendaba ye-COVID. So kumele zilungiselele sibone ukuthi senza njani lama ubone izikolo zingakavulwa kuze kube lakathesi. Wathi monxa ikutsho ukuthi ngezindlela kathi siyesabani ukuvula izikolo, siyesaba i-COVID, siyesaba ukuluzani ngokuthi sivule izikolo. Izikolo azivulwanga, izikolo ziloku zivaliwe. So ngumumo we-COVID wonke nalowo.
Baba uNdlovu, phose lokugcina ngamafitshane.
Yes, sithina akube le roadmap, akube lokulungiselela ukukhona ukuobala. Siyakwazi ukuthi by-election ngamenyezelwa namhlanje izathathina ezimbili kumbe ezintathu ezizayo ukuze ingakayenzakali. Akube yinto ecacayo nje, kube le roadmap kukhanye, kangadlalelwa efihlwa-ke esikhwameni amakhasi. Umpaka kawube segcekeni wonke umuntu awubone, yinto esiyitshoyo leyo.
Akuyiphethe baba uGawule.
Hawu, umpaka usegcekeni Ndlovu. Wena kwakho ungasitshela khona kuphela ukuthi uqela kwikhasi yiliphi kuphela usikuthi chai second ngoba i-by-election vela hayi i-by-election izalo PF iyaphakamisa nje.